Soko izika atisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 28 Mabasa 2021 uMphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabona lapha ile time bomb eyenzakalayo la. Kama kunama window, sesilandi winter and bekuyizulu belisina so abantu obuya bebenethelwa lizulu. I-right to shelter even though in-friends to in-friends to ebantwaneni. But kodwa still abadala labo bayafuna ukuhlala kuhle ngoba lapha sondayo ukuhlala.
Izakhamizi zika-White 6 kobulawayo esidwetshiwe flats. Lamhlanje zibe lethuba lokuveza indlela enzima eziphila ngayo. Ukhula labenhlanganiso ye-United Nations elisebethekeleleni kulelo dolobho.
Umthetho wawusetshenziswa njengomthetho wendlela okumele yenzakale ngayo. Yikho ke siyathola abantu bevotshwa behanjiswa ke e-Majestic Court, bafika bancitshwa i-bail khona ngale, bavalelwe kwamaviki okwezinyanga ezithile bencitshwa i-bail, umuntu aza aplayele e-High Court.
Imithethwandaba yeZimbabwe isolwa ngokwethula izinqumo ezingazuzisekiyo. Umongameli Joseph Biden welemelela namhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadale awephalamende elizweni lakhe okwakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lezempilakahle babika ukubana izolo i-COVID-19 ibulele abantu abahlanu. Ngokukhuphile inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane eZimbabwe kwabedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1565. Ingcweti zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukubana aqhubeke ezivikela ekuthelelweni i-COVID-19 lanxa nje inani lababanjwa beligciwane leli selisehla. So kukhuphuka inani lasebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane ele-vaccine. Kunje sokuhlatshwa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amane 370,676. Abahlole batholakala beligciwane leli lokhu laqhamukayo eZimbabwe enyaka inye sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 38,164. Okulinani eligoqela inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu 35,480 labagule basila kulomkhuhlane. Izakhamizi zika-Ward 6 kobulawayo esidotshiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza kuqula labameli benhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations elisekwethekeleleni kulolu dolobho indlela enzima eziphila ngayo zingatholi usizo kukhansili lakuhulumende. U-Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo.
Malunga equla labameli benhlangothi ezithiyeni ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations ezigoqela i-World Food Program asekwethekeleni kobulawayo okwensuku ezintathu ezohlola ukuqhubeka kwenhlelo zalezinhlangothi kuleli dolobho ngelanga lesibili lalolu hambo kulapho leli qula elenelise ukwethekelela ku-Ward 6 esidojiwe flats lapho elifice umumo ungamuhle. Unkosikazi Ntombi kayisenyathi isakhamuzi sesidojiwe flats uchasisa ngababhekane lakho.
Lapho wakathi singathi kunzima ngoba sikhathi ngo-2001 kwaqalisa ukufutshwa abantu lapha behanjiswa emganwini uMillennium Houses and then abanye basala bakhupha iflat 1 layer 4 flat 2 the rest of flat 3 layer 4 flat 2 basala. So sasikhalele ukuthi bazabuya labo befushwa kodwa kusayenzakalanga. And then kuflat 1 kathesi bahlala ngama-two families per house and kule overcrowding. Flat 2 kathesi principal problem yamagets from September last year abala magets so basebenzisa inkuni labo ukuthi kunzima njani ukuthi iflat liphike ngenkuni into the phakathi ngoba lezi zinto ezinye ngabo TB uflat trigger bekhala lesimo samanzi ama pipes adabukile amasuwa adubukile lokhena so ungasibangela ukuthi ma ungukuthi singaba lomnyama kungena umuntu oyihano le COVID idujwe sonke siyaphalala
umeya wedolobho lakobulawayo uthi bazwile inhlupho zabantu ngakho ke bazazama ukulungisa
kwele sizwile inkala ama complaints le lokukhala kwabantu siza kukhangela sikuhluzise sibone ukuthi kune singakwenza but njengoba sishilo ukuthi indawo le yesidotshiwe indawo vele engasalungelanga ukuthi ihlale abantu abantu babegijiwe kanjiswa emganweni laseqadu park okuhluphayo ukuthi xa sikhipha abantu kufanana le simo eseburombo xa sikhipha abantu kuyabuya abanye abantu abatsha bazohlala so kutsho ukuthi uhlupho lwankona asozoluphele ngaphandle kokuthi siyakhe ezinye izindlu lezi sizidilile
ukhansila kaward 6 kobulawayo umnumzana Thawanda Ruzibe uthi isimo esisesidojiwe flats sibuhlungu
ubuhlungu and I'll tell you i problem silayo is i background silapha katesi because economy yethu is not working well isidojiwe community iphakathi kwe-Belmont industry hub right so the industry has completely collapsed okay wonke abahlali besidojiwe kwakumele basebenze lapha industry e-Belmont but okatesi akuna msebenzi
olwela amalungelo oluntu esezimbabwe human rights association umnumzana Musa Moyo uthi okusesidojiwe yingozi enkulu njalo lelungelo labantu lokuhlala liyephulwa mgceke
yabona lapha leyi time bomb eyenzakalayo la kama kula mawindo sesilanda iwinter and bekuizulu belisina so abantu obeasebenethelwa lizulu i-right to shelter even though infrant ebantwaneni but kodwa still abadala labafuna ukuhlala kuhle ngoba lapha sondayo ukuhlala kumele lapha bebanike indawo enhle behlale kuhle lapha abantu baningi kakhulu uhulumende le-local authority kumele bezame imizamo yonke ukuthi abantu laba behlaliswe kuhle lokhana kwesikhiwo kwe-british lokhana ukuthi kuthiwa behlalise ama-one room hhayi akukho good for human habitation izinto lezi
uminister of state kobulawayo unkosikazi Judith Ncube uchaze ukuba ngempela isilinganiso sabantu abahlala esidojiwe flats lesimo esikhona manje asisihle
ukungavunyelwa ukuthi umkapho khayehlala ka wena ungomuzethulotho ukuthi uvakathi uzobona umkakho kwakumele kube ngumkakho kuphela ozazuza ithuba kuvakatshele ekhaya ungaphambanisa ubuyela wawekha umthetho omkhulu kakhulu kungakho ngemva kukazibuze kwanwebeka abantu babuya lamakhosikazi labantwana babo hence ipopulation ekikhulunywa ngubakumeya ngubakukhansila esithi kwakumele bebe less than 200 but currently
omele i-United Nations kuleli unkosikazi Maria Ribeiro uchaze ukuba bakobulawayo ukuzohlola inhlelo eziqhutshwa kuleli dolobho njalo bakhathazekile kakhulu ngabasakhulayo kanye lesimo sabahlali besidojiwe flats isidojiwe yakhwa ngomnyaka ka-1951 ilungele ukuhlala izisebenzi ezingamakhulu amabili ezingelamuli kodwa khathesi kuhlala abantu abadlula amakhulu amane amandla kagetsi kuhlanganisa impompi ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo sekukudala izindlu phose zonke azisele amafasiteli njalo leminyango eminingi ifile kodwa abantu bahlala kunjalo abanye abantwana abahlala kule indawo babikwa bengenelisi khona ukuya esikolo ngoba bengela ncwadi zokuzalwa okuluhlupho oluqalisela ebazalini labo abangelazo lezo ncwadi zama birth certificate ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
umthetho
Umphandaba waphezulu owe High Court ulahlele kathana icala eletheswa intatheli zindaba uHopu Hochimono elokusabalalisa amanga. Umahluli uJester Jarewa uthe idale likamanje elahlulela lolu daba lapho sisa ngoba umthetho osetshenzisweyo awusekho la kusesekelo sombuso welizwe owe Criminal Law Codification and Reform Act. Uchimono ubeseteswa icala lokusabalalisa amanga ngakulobe enkundleni yekuxhumana ye-Twitter ukubana kule polisa ebelichayela bulala usane lusemhlana kanina. Uchimono uvalelwe kwamalanga amashumi amabili encitshwa ithuba lokuhlawula isibambiso sepeya. Kolunye udaba olusemthethwandaba umkhokheli wohlangothi lwabasakhulayo we-MTC Alliance u-Obey Sithole obotshwe ngomvulo esethe sayicala lokubangela ubudlwangudlwangu i-criminal nuisance umiswe phambi kwedale lamhlanje. Kuthi ilunga lebandla le-PDP Mnumzana Benjamin Ruganda laye ubesemthethwandaba namhla ngodaba lokuxotshisa edale lephalamende amalunga we-MTC Alliance aye ku-PDP agoqela uMnumzana Dindai Biti labanye. Umthethwandaba ubeke eceleni isinqumo esasithethwe esokuxotshisa amalunga la ephalamende ngoba uRuganda ibikwa wayengasuye nobhala jikelele walelo bandla. Kodwa yena usephenduke edale esithi ulobufakazi bokuthi nguye unobhala we-PDP oqotho. UChris Gandhi uxoxele lolela ilungelo likaZulu uMnumzana Edwin Ndlovu ngalolu daba.
EZimbabwe umthetho usetshenziswa esingathi kuhlukuluza abantu uhulumende abona ingani baphikisana laye. Umthetho usetshenziswa kuhlukuluza abamabandla aphikisayo kakhulu MTC Alliance. Umthetho usebenziswa kuhlukuluza ke abe civic society kumbe ke abintatheli zindaba. Umthetho kawusetshenziswa njengomthetho ngendlela okumele yenzakale ngayo. Yikho ke siyathola abantu bebotshwa behanjiswa ke e-Magistrate Court bafika bancinci i-bail khona ngale bavalelwe kwamaviki kwezinyanga ezithile bencitshwa i-bail. Umuntu aza applyele High Court lapha azaphiwa khona i-bail. Angaphiwa ke i-bail indaba yangkhona iyadonsa isikhathi umuntu lokho esiya report emapholiseni ehamba imthethandaba. Ekugcineni bese kubonakala ukuthi kalacala sekhululwa. Kodwa kabe kwenzakele ukuthi umuntu lo uhlukuluziwe kakhulu kuthethwe isikhathi sakhe esiningi kakhulu ube tortured kakhulu ngokubotshwa lokuvalelwa ke engelakukhululeka. Yikho ke yindlela ke iZANU-PF ke eyenza ngayo ke kuhlukuluze ke abantwana beZimbabwe. Kuyinto ke eyenzakalayo esesijale ukuyibona ukuthi umuntu uyabotshwa ke kodwa ekugcineni ke utholakale ke engelacala. Abaye bekwenza babe besazi ukuthi lowo muntu kalacala kodwa befuna ukumhlukuluza nje ukuthi ke abantu besabe kuphikisana lohulumende, abantu besabe kukhuluma izinto njengendlela ezizo zona, abantu besabe ukukhuluma iqiniso, abantu besabe ukulimela njalo iqiniso. Yindlela ke iZANU-PF ke esingathi thini sebenzisa ngokungekho emthethweni ke amadale ke ezomthetho kakhulu e-Magistrate Court.
Manje ngezinye indlela singathi uhulumende uyabe esebenzisa na imithetho ukuhlukuluza abalembono ehlukenele yakhe.
Uhulumende ke usebenzisa ke umthetho ukuhlukuluza ke bona labathi baphikisana laye. Indlela yokubajezisa nje bengonanga bengelacala kuyinto eyenzakalayo ke kweleZimbabwe naleyo ukubotshwa kwabantu bengelacala bavalele bahlukuluze kwesikhathi esithile. Injongo yakhona enkulu ngeyokuthi abantu besabe bangasachothozi uhulumende, bangasaphikisi uhulumende lanxa bebona izinto zonakala uhulumende ke lamalunga eZANU-PF belokutshontsha okuthile umnotho welizwe, belokubulala umnotho welizwe. Abantu bathule besabe ukuthi bangavela bakhulume ke bazabotshwa ke bayevalelwa bajeziswa bahlale isikhathi eside. Ekugcineni lanxa lowo muntu etholakale engelacala kodwa ke sefana lomuntu opikileyo phela ejele ngoba uhlalile inyanga ezintathu, inyanga eziyisithupha uhlalile umnyaka wonke 2 years lokho kuthisha emthethwandaba. Uvele ufana nalo muntu ke osetshe wapika ke ngoba ke isikhathi sona lesi yabuhlukumezekile kakhulu. Yikho ke abantu beZimbabwe ke siphansi ke kohulumende locuka ukuthi ke siyabotshwa. Abantu bahlala isikhathi eside kakhulu beku-remand, bahlala isikhathi eside kakhulu bethisha emthethwandaba kodwa bengelacala. Ekugcineni ke sokufana lokuthi ke ngabantu asebepikile ngoba babe behlukuluzekile bathatha isikhathi eside ke bechisha emthethandaba kumbe bevalelwe kuremand.
umnumzana Edwin Ndlovu ngolela ilungelo likaZulu njalo iphatheke kwezombusazwe. Limuze exoxa lapho ecingweni lo Chris Gandey we Studio 7 ekoBulawayo. Umongameli Joseph Biden welemelika namhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadala omabili awephalamende yakhe athi ele House of Representatives lele Senate ngokuphathelane lokwenzakala emelika lasemhlabeni jikelele ongowakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Lokhu ngokokuqala ukuba uBiden ekhulume edala leCongress selokhu wangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela lonyaka kulandela ukuzama ukuguqula impumela yokhetho ngwaye umongameli umnumzana Donald Trump labalandeli bakhe abangena edaleleli ngenkani kubalwa ama-electoral votes. Amapolisa, amasosha labanye abakhangelane ngezomvikela bagcwele phandle laphakathi edaleleli besenzela ukuvimba abalapho ukuzama ukwenza udlakela namhla kusihlwa. Unkosazana Jean Psaki, isikhulumeli sikamongameli, uthi uBiden ukhangelelwe ukukhuluma ngokuzimisela kwelizwe leMelika ekulondolezeni ukuthula lokunye emhlabeni onke jikelele akwenzela abantu elizweni leli njalo lokuthi kumele abantu balwisane njani nomkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Busani Mbusontini odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uthi kuningi okuzakhulunywa nguBiden.
I-address leyifika esikhathini esenza i-milestone yakhe yamalanga angu-100 esehofisini. Uzathinta indaba ye-COVID-19 ama-achievements aseyenzile. Siyazi ukuthi kuthe kuphuma uTrump i-COVID-19 bekungala strategy bekungalanto eyenzakalayo ekhanyayo, kodwa siyazi ukuthi namhlanje more than half of ama-Americans asehlatshiwe injection.
Kunjeni uthi uBiden ufisa ukuthi abantwana bafunde kungela nhlawulo emakolejini njalo labosomabhizinisi abalamankampani amakhulu bakhokhe imali ephezulu yomthelo we-tax.
Okunyaza kuthinta indaba yenotho ikakhulu i-stimulus package wayipha abantu enyangeni ezidlulileyo. Uzawabamba njalo ukuqakatheka kokuthi elemelika selibuyele kuma-family of nations. Ama-treaties amaningi uTrump wayesekhiphe khona elemelika uBiden usebuyele lapho. Okunyaza kuthinta uzathinta afuna ukwenza emalangeni mhlawumbe angu-100 abuyayo mba ngu-200 abuyayo. Lokhu kuzayinkluda i-American Families Plan afuna uyifaka eyimali engange $1.1 trillion. Iplani leyi ethiwa i-American Families Plan idinga ukuthi incedise ama-families ngezimali zokugcinwa kwabantwana okuthiwa i-child care. Njalo uzozama ukuthi ama-community colleges, ama-two-year colleges abe free. Njalo uzozama ukuthi amakhampani wonke ephe izisebenzi lokho okuthiwa i-family paid family leave.
Umnumzana Dan Moyo olandela ezombangazwe kwelemelika kulombono ofanayo. Umoyo ugcizelela esithi
kule bill eyafakwayo okuthiwa yi-Floyd, i-George Floyd bill, I think uzokhuluma ngayo azame ukuthi aphushe ama-members awe-parliament awe-congress ukuthi bavote ibhili le iphumelele. Ngikhangelele futhi njalo ukuthi uzokhuluma nge-infrastructure development ngoba ufake i-proposal ye-$2 trillion ukuthi kwenziwe i-infrastructure. Siyazi ukuthi ama-Republicans amanye azama ukuphikisana nayo indaba yakhona leyo besithi iyadura kakhulu, imali yakhona izovela ngaphi.
Kukhangelelwe ukuba uSenator Tim Scott okubandla lama-Republicans uza kwethula umbiko oqakathekileyo webandla leli ekhuluma ngokuvezwe nguBiden kudala le-Congress. USkoti ulapho ukukhuluma ngodaba lomthelo we-tax ukubulawa kukaGeorge Floyd lipolisa elisanda kutholakala linamacala ambalwa lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanyela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kumanye amazwe. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Ele India lilokhe lisehluleka ukuchisa izidombo zabantu ababulawa umkhuhlane we-COVID-19 okulisiko labo lokubeka abashonileyo ngesikhathi inani lababhubha ngenxa yalo mkhuhlane lilokhe likhuphuka, njalo uhulumende walelo lizwe esithi kufa abantu abedlula ikhulu 115 ngehola elilodwa. Abantu batshengisele edolobheni le-North Carolina izolo welemelika ngesikhathi amapholisa idingisisa ngokubhubha kukamnumzana Andrew Brown Jr. onsundu owafela ezandleni zamapholisa.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezincume umongameli Cyril Ramaphosa ngokuvuma ukumiswa phambi kwekomishini ecubungula ngezenkohlakalo. Ibuziswa ngenkohlakalo ebikwa yenziwa iziphathamandla zebandla lakhe lezikahulumende. Uthiso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikomishini le esineminyaka emibili ihlolisisa imisebenzi yenkohlakalo, ukuntshontshwa kwemali kahulumende, ukuphana imisebenzi yenhlelo zikahulumende ngenhloso yenkohlakalo nokuchaphazwa kwemali yamankampani kahulumende, ibize umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi azochaza ukuthi ibandla lakhe le-ANC leziphathamandla zikahulumende wakhe bathinteka kangakanani kule inkohlakalo. Njengoba iningi labantu abathintekayo kunkohlakalo ehlolisiswa yile komishini kungamalungu ebandla elibusayo asebenza kuhulumende, amagqwetha ekomishini abefuna ukuba kwazi ukuthi bangena njani kuhulumende labo bantu njengoba bafakwa yiyo i-ANC ikuhulumende.
The ANC has over the course of several years.
Siyavuma ukuthi ikhona inkohlakalo kumalunga ejula kuhulumende.
Within its own ranks and in other parts of society.
Ikomishini ibifuna ukwazi ukuthi yonke inkohlakalo yenzakala njani nokuthi yena njengenkokheli yaleli bandla elilamalunga enza lenkohlakalo uthatha amanyathelo bani ngalokho. Leli nyathelo likaRamaphosa lokuzehlisa alandele umthetho njalo avume ukuyaphendula imibuzo yale komishini selijalwe ehlombe izalwane zeZimbabwe esithi yikho kanye okufanele kwenziwe zinkokheli zikahulumende eZimbabwe. Isikhulume senkosi kwamthokazi ubulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi okwenziwe nguRamaphosa isifundo esihle kakhulu okumele silandelwe inkokheli yeZimbabwe.
Kuhle lokho ukuthi abakhokheli bazi ukuthi kulo mthetho kumele uhlonitshwe kuwo wonke umuntu ungakhathalekile ukuthi isikhundla sakhe isiphi. So siyabonga lokho esikubona kusenzeka eSouth Africa ukuthi lo president impela uyabizwa izondo commission ukuthi aze buzo imibuzo ukuthi kanti iANC ibisenze njani, ilezi zinto ezisonakala ibikhangele ngapi.
Esinye njalo esalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi yinto okufanele ifundwe ngezinye inkokheli ukuthi layo kumele ilandele umthetho.
Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kithi isifundo esingasifunda eZimbabwe ukuthi lakhona asikophe le nto ukuthi hayi ma ungabe usolakala unguminista, ungukhansila kumbe ungubani ezilo ongumholi wa any institution eZimbabwe, lakhona ma kuthiwa kulezi nsolo ukuthi hayi vela inkantolo, ungasuke usuvimba izinkantolo usucapture izinkantolo ukuthi hayi yonke into eyenzakala phana kumele ukuthi kulalelwe ilizwi lakho. So le nto mpela ngicabanga ukuthi ingasiza kakhulu futhi singabona iZimbabwe iqhubeka ngempumelelo esiya phambili ngoba kuyabe ngekho undlovu kayiphikiswa.
Umnumzana Jonathan Mbezi uthi lokhu kuyayifundisa iZimbabwe ukuthi nxa inkokheli zisetheswa amacala kufanele ziphe impendulo obala ilizwe lonke libukele lizizwela, njalo zemukele ukubuzwa imibuzo ejulileyo hathi eyokumbambatha.
Kuyabonisa for sure ukuthi upresident akekho phezu komthetho noma any minister, but amazwe izwe nelifana naseZimbabwe kunabanye abantu angani baphezulu komthetho ukuthi vele noma inquiry yakhona ingaba khona kuyabe kungenalutho oluvelayo kuyo. Lokhu kubonisa mpela ukuthi the president can be taken to inquiry.
Kukhangelelwe ukuthi uMongameli Ramaphosa abuyele kule komishini kusasa bese kusithi ngenyanga ezayo aphinda abuyele njalo esesiyaphendula imibuzo ngensolo zenkohlakalo ezetheswa iziphathamandla zikahulumende. Melesulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Abasafundela ukuba ngababalisi asebekusibanga sokuba sendimeni yokufundisa abaku-teaching practice sebencome uhulumende ngenyathela alithetheyo lokuqhubeka ebapha imali yokusebenzisa ngesikhathi se-COVID-19 yamadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu US$75 kodwa lokhu bekhonona ngeholo labo eliphansi kakhulu elengezelelwe kancane lisuka kumadola eZimbabwe aphezu kwekhulu RTGS $157 lisiya kumadola azinkulungwane eziphezu kwezishiyagalolunye RTGS $9,049. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule umbiko encwadini elotshelwe izisebenzi zikahulumende ngabogatsha olubona ngokubhadalwa kwendleko zikahulumende. Abasafundela umsebenzi laba bebeholiswa imali elingana ledola elilodwa lemelika lengxenye $0.57 kunyanga ezisanda wedlula, okuyinto ebeyisolwa ngabaningi besithi kufana lokusebenza kungelambhadalo. Bathi njalo loba nje sebehola inkulungwane ezedlula kancane ezitsho bamnemunye 9049 RTGS ingcono kodwa lokhu iphansi kwaleyo ababehola ngomnyaka ka-2017 kusabusa umunye owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe yamadola alikhulu lengxenye $150. Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union PTUZ kumbiko ewukhiphe enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Twitter ithi imali izanceda ababalisi besifazana kuthenga imfanelo zabo ezinjenge-sanitary wear. Okufakazwa ngunobhala wale nhlanganiso umnumzana Takawafira Jowu.
Our greatest challenge with the government is that we have seen such a
uhlupho ngohulumende ukuthi sesingesaba lesikhathi lapho uhulumende athi wanika abantu imali. Sizawukholwa lokhu nxa uhulumende esefake imali le kubabalisi lapho.
Kubeke sithi ababalisi bona bavele bafuna ukuholiswa ngedola lemelika.
This recent increase is now reality.
Nxa sokuphezwe imali siyathaba njalo sithemba ukuba kuzanceda izifundi. Themba bazayihola limali namadola awuyamelisa.
Lokhu kusekelwe ngomnye umbalisi unkosikazi Nobuhle Mlambo.
Dollars lay allowance, COVID allowance enikwa ababalisi lamasivu 70. Ngibona ngani government iphonga ucatsha ngomunwe nje ngokuthi ithi singezelele si-extendile i-$75 allowance ngoba in actual fact aso $75 i-6,000 bond. Njalo futhi engena i-RTGS. So ngibona ngani kumele ukuthi vele ngabe kabayi-extendanga ngabe bayayikhipha ukwenzela ukuthi banike i-government inike isebenzayo imali. So bacasha behind $75 le ukuthi ingezele i-6,000 kube ngani kumbe bayahola.
Ababalisi abaningi bathi lanxa belincuma inyathelo elithethwe nguhulumende okwamanje kodwa isilinganiso sokwengeza leli holo sincane kakhulu njalo uthethe isikhathi eside ukuthi alengezelele. Bathi njalo uhulumende kumele avame ukungezelela iholo labo libe ngcono ukuze babe ledlabuzane lokufundisa abantwana ezikolo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ufisa ukuba izisebenzi zikahulumende ziphiwe iholo elesithunzi kodwa kusuke kube le ngxaki ngoba idola lemelika elifunwa ngababalisi lingatholakali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela iziphathamizi zikawadi 6 wobulawayo ezidotshiwe flats namhlanje zibe lethuba lokuveza indlela enzima eziphila ngayo kuqula labenhlanganiso ye-United Nations elisekwethekeleleni kulelo dolobho. Imithethondaba yeZimbabwe isolwa ngokwethula izinqumo ezingazisisekiyo. Umongameli Joseph Biden welemelika namhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadala wephalamende elizweni lakhe owawuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo Clarksages Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.